ngoNovember ingakaqala izindaba yeConstitution sahlala phansi njengezakhamizi safaka izinto sathi yizo sizifunayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi iConstitution yezimbabwe ibe le devolution ngakho esikwenzayo kathesi njengezakhamizi kubuya futhi esathi siyakufuna laphana sikutholile yini njalo sikuthola ngendlela esiyifunayo yini nxa kuyikuthi kukhona esikutholileyo okunye sikutholanga sisivumelane ukuthi hayi siyenza njani ukuthi simeke sure ukuthi lokhana sikutholileyo siyakudefenda esingakutholanga siyafuta ukuthi size sikuthole so yikho nje sihlangana ngakho njengezakhamizi emhlanganweni wethu
izinqumo elizaphuma lazo emhlanganweni lo lizakwenzani ngazo
esikukhangeleyo thina ngama-processes amaningi aseleyo aye-constitution making process sifisa ukuthi si-impacte kuwo wonke ama-processes lawo so kathesi sikhangele i-second stakeholders conference esizakwenza ukuthi singavele sivumelane khonapha abanye labanye ezingelezinye izakhamizi zabuya lapho ezihlala khona ziyelobha ama-stakeholders asendaweni zabo khonapho ukwenzela ukuthi simekeshe ukuthi esikufunayo njengezakhamizi siyakuthola kungumbono wethu nalo ukuthi ama-processes lawa aseleyo kunezikhala zokuthi singaguqula kumbe esingathi ku-influensa ama-positive changes kudokhumenti naleliyana so nxa kuwukuthi kukhona okufanele sikwenze sizakwenza ngamandla sizama ukuthi sigucule simekeshe ukuthi konke esikufunayo njengama-residence siyakuthola
kukhona lakuvumelanayo ngomnyaka odlulileyo elibona inganako akubekwanga kulolu gwalo
konke sizakubonisana emhlanganeni kodwa mina njengomuntu lami ngingathi ngilikhangele idokhumenti leli uzananzela ukuthi zikhona ezinye izinto ezikhona ezinhle ekade zingekho esiso owami umbono ngokuthi even idokhumenti leli lilibi leli kodwa lingcono kule dokhumenti elangezalelana constitution nxa leli dokhumenti lingavele ifakwe uhulumende ozakhethwa uhulumende wabantu uhulumende ongancindezela abantu uzabe lo mlando ukuthi ehlale phansi ebhale kutsha futhi iconstitution yabantu.